Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolosibili mhla 16 kuNtulikazi 2024 mokipstube. Endabeni zethu lamhlanje
ukuthi abeZimbabwe basole ububo obuyabe kusenzeka eMelika ukwephulwa kwamalungelo abantu kwethuselwa kwabantu ababe bekhankasela iqembu labo kuqondile njengalokho iMelika layo isenza kanjalo eZimbabwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ucothoza uhulumende weMelika ngokuthi utshulwa kwaye ngumongameli uMnumzana Donald Trump.
Indlala kuphela thwele nzima vele asidli lutho. Abantwana bahamba behliporiji kuphela esikolo.
Ezinye izakhamizi zakoBulawayo zithi zithwele nzima ngendlala. Abatsha bathi bayahlupheka kwele Zimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ulobele umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden incwadi esithi ele Zimbabwe limale leMelika ekusoleni imizamo yokubulala ukuncedisa kukhetho lukamongameli emele ibandla lama-Republicans uMnumzana Donald Trump odutshulwe esemhlanganweni wokudinga usekelo ngeviki edluleyo. UTrump odutshulwa ngowesilisa oleminyaka yokuzalwa engamajumi amabili yena wahle wadutshulwa ngamapholisa wafa. Umamnangagwa uvisela uTrump labanye abalimalele kusehlakalo lesi ukuphola okuphuthumayo njalo kwethule amazwi enduduzo emulini yowesilisa wabulawayo. Amazwi kamnangagwa aza ngesikhathi ubudlelwane phakathi kwele Zimbabwe leMelika buqhubeka bungahambi kuhle ngoba uhulumende weMelika esola oweZimbabwe esithi wephula amalungelo kaZulu. Untukameli Inkomo weStudio 7 uqoqwe ngodaba lolu lokucubungula ezombusazwe uMnumzana Ebhidlela Ncube.
Ukudutshulwa ukutshaywa ukwethuselwa kwabantu ngenxa yembono yabo kwezepolitiki kakufanelanga kwamukeleke noma kukuliphi lizwe. Akufanelanga kube khona eMelika, akufanelanga kube khona eZimbabwe, akufanelanga kube khona kuzwekazi le-Afrika emhlabeni wonke jikelele. Abantu bonke kumele bakhululeke lapho bekhankasela amaqembu abo, bekhankasela lokho abakukholelwayo kumbe betshengisela emigwaqweni. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi njengalokhu uhulumende weZimbabwe ekusola lokho okwenzeke kuTrump akubona ukuthi kakwenzakala eZimbabwe. Lapho ekhuthaza iMelika ukuthi ihloniphe amalungelo abantu awahloniphe futhi eZimbabwe. Ngaleyo ndlela sizaba lomhlaba ongcono kulalowo silawo namhlanje.
Ubudlelwano phakathi kweZimbabwe leMelika siyazi ukuthi abumanga kuhle. Incwadi kamnangagwa le ubona mhlawumbe siba lomthelela yini sibone kusiba lenguquko kumbe kuyaphelela encwadini khonapho kudaba lukaTrump.
Amagama wodwa ngeke aze ayidale inguquko phakathi kobudlelwane phakathi kweMelika leZimbabwe. Kusadingeka kakhulu ukuthi kuthathwe izinyathelo ezinkulu okwedlula lamagama ukuze kudaleke ubudlelwane obuhle. Ukuthi abeZimbabwe basole ububo obuyabe busenzeka eMelika ukwephulwa kwamalungelo abantu kwethuselwa kwabantu ababe bekhankasela iqembu labo kuqondile njengalokho iMelika layo isenza kanjalo eZimbabwe. Akulanto embi kulokho. Kodwa-ke khona kodwa akubudala ubudlelwane obutsha, akubudala obuhle. Kuyadingeka ukuthi baxoxisane babonisane ngokuba siyabudinga ubudlelwane obuhle phakathi kweZimbabwe neMelika. Buyasisebenzela sonke, buzasidalela imisebenzi, buzakhulisa ezomnotho, benze kube kuhle njalo empilweni zamazwe la omabili.
Inxa libukele liphandle Ncube, likubona njani okwenzakalayo eMelika?
Inkinga esiyibona singaphandle kufuthelana kakhulu phakathi kwama Republicans lama Democrats okwakukade kungekho eminyakeni yadlulayo sekusenza kube nzima ukuthi kuvunyelwane ngemithetho kuvunyelwane ngebudget kuvunyelwane nje lokuthi iMelika iyini ifanele ibe njani ayini amalungelo abantu iyini iconstitution yeMelika sekudaleka uqhekeko phakathi kwabantu abafanele basebenze ndawonye kanti ke khona lokho kusebenza ndawonye yikho kusiza ukuthi iDemocracy intando yombuso wabantu lokuhlonishwa kwamalungelo abantu kuqine ngakho ke kusadinge ukuthi babuyele esimeni sokudinga ukuzwana ukusebenza ndawonye bahlonipha amalungelo abanye ukuthi babe lembono engafanele yabo kuqakathekile khona lokho ya kodwa nanxa sengisho kanjalo iMelika lalokho okuthiwa ama strong institutions akwazi ukunqanda udlakela akwazi ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo kuhlonishwa amalungelo abantu kuhlonishwa iconstitution lazo zonke lezi yazinto kodwa ke solusiya lokho lusiba khona uqhekeko olungadingakaliyo olucina lusenza benzima ukuthi democracy iphile ngendlela efaneleyo lamalungelo abantu ahlonile.
Umnumzana Ibhidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe bexoxa econgweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Umthethondaba ophakemeyo oweHigh Court namhla ukhulule ngemali yesibambiso yebail wesilisa oleminyaka ephansi engaphansi kulichumi lasitshiyangalombili wabotshwa lamalunga e-CCC ngenyanga edluleyo. Igqwetha elimela abe-CCC umnumzana Agency Gumbo uthi okhululiweyo uzaphuma entilongweni kusasa sebemlungiselele imininingwane efunekalayo. Kodwa amalunga e-CCC angamajumi ayisikhombisa lanhlanu 75 akuqela isiphathamandla saleli bandla umnumzana Jameson Timba azaqhubekela phambili evalelwe esidokisini ngemva kokuba umantshi namhla ethe uza kwethula isinqumo kwisicelo sabo sokukhululwa ngemali yesibambiso kungakafiki ulwesine kuyona le iviki. Asizweni umnumzana Gumbo echasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayiqhube losithandeke emhlanga weStudio 7.
I-hearing yethu ihambe kuhle lamhla enkantolo kodwa inkosi yenkantolo yathi yona izagcina isinqumo sayo isinikeze mhla ka 18 July kungolesine iviki leyi esikhona. So silesifiso lathi ukuthi ngolwesine isinqumo lesi sizaphuma and sizaphuma sihambelana nalokho esikukhangeleleyo. Sikhangelela ukuthi umthetho sekelo wethu uza kuba nguwo uzanika i-guidance kunkosi yenkantolo ngoba umthetho sekelo wethu ukuthi ukuthi umuntu wonke oboshiweyo ulelungelo lokuthi anikwe ibail. So sikhangelela ukuthi mhle ngolwesine amalunga ethu onke aza phuma esitokisini and indaba leyi ihambe siyaphambili abantu bethu bangeko phakathi kwesitokisini. Esikushoyo ukuthi babe ngafanelanga ukuthi baboshwe ngoba akulaqala abalenzayo. So sizabe sisazisana lozulu ukuthi uyabe uhamba njani and isinqumo esizaphuma mhla wesine siyabe sisithini. And kodwa kulo munye owedwa onikwe ibail namhla ngenkantolo and lo unikwe ibail ngokuba yena umntwana omncane ophansi kweminyaka e-18 umthetho wethu awuvumi ukuthi umntwana ongakafiki iminyaka 18 evalwele phakathi kwesitokisi ume ngamapholisa kumbe i-prison services. So kwayenzakala iphutha e-magistrate court and yiko lokho okukhulunywe yi-court inkantolo inkosi yenkantolo enkulu wathi iphutha leli kumele lilungiswe umntwana lo ephume phakathi enikwe kubazali bakhe.
Labo abalokhe bevalelwe esitokisini bona sebenjani abathi bachaywa ngamapholisi?
Amalunga ethu acomplain ukuthi ayagula aphakathi kwejele. Amanye amalunga ethu alimazwa ngoba abantu mhla lawo bebotshwa abantu bachaywa abantu bafakwa i-tear gas and abaningi babo balimele. So lesifisa ukuthi bephume ngolwesine ukuze sikwanise ukuthi sibahambise esibhedlela sikwanise ukuthi sibanike i-medical attention layo abayidingayo ukuthi bephole le condition abayikuyo. Sifuna ukubonga umuntu wonke who's coming out ukuthi support abanye bethu. Sifuna ukubonga umuntu wonke onika i-solidarity and sifuna ukubonga amalunga amaningi abuyayo and ababe bencedisa lokudla bencedisa lokuningi okufunakalayo ngamalunga ethu avalelwe esitokisini. Ngiyabonga.
Lo ngumnumzana Agency Gumbo igqweda elimela abandla le-CCC ubekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 eseHarare. Kusenjalo umthethondaba kamantshi namhla wenqabile ukukhulula osomabhizimusi ababili umnumzana Mike Chimombe lomnumzana Moses Mpofu entulongeni ngemali yesibambiso ebail esithi balakho ukubaleka kungakathethwa icala abaletheswayo elenkohlakalo njalo labantu bengasola ukukhulula kwabo. Kulabantu abathi kulabanye abantu kobulawayo abathi sebesehluleka ukudla kabili kumbe kathathu ngelanga njengenhlala yenza ngenxa yendlala ebangelwe yikungani ubuhle kwezulu ngesikhathi sokulima. Abanye babo bebephila ngokuthola ukudla emaphandleni ukusebenza kumbe ukulima edolobheni leli, kubika uBathabile Masuku.
Abahlali bemadolobheni wonke eZimbabwe bakhala ngobuyanga lendlala abaphakathi kwayo okungajayelekanga ukuthi kwenzakale. Obekuyinjayelo yokuba indlala ibihlasela abantu emaphandleni baphephele kwabasedolobheni ngoba bekuvame ukuthi benelise ukubathumezela ukudla. Lonyaka kukhala lezakhamuzi zemadolobheni kulandela isomiso esidalwe isikhudumezi somkhathi emhlabeni wonke ese-El Nino. Ugogo Elizabeth Msebele, umhlali wakobulawayo, uthi sebetshona ngelambazi emzini wakhe.
Indlala kuphela, thwele nzima, vele asidli lutho. Abantwana bahamba bedli porridge kuphela esikolo. Ngilapha vele kangihlanga kusukisele ekuseni ndli porridge. Asikwazi lo nyaka sizakhufa ngendlala shuwa.
Baningi abakusimo lesi kobulawayo. Abanye sebephila ngokutshaya amakhasi kumbe ezinye indlela ezingaqedakaliyo ukwenzela ukuziphilisa. Unkosikazi Buhle Benkosi Chuma ophila ngokuthengisa impahla emigwaqweni uthi benza konke okungabanika imali.
Kunzima kulezi nsuku ukuthi imali ihlangane, lanxa sithengisa lapha emgwaqweni akuphumi lutho, and kukhanya ngani into yangikhona iyaphambili and imali ayikho. Abantu abaningi sebeze behamba ukuyabheja kumabheithi emozi bezama ukuthi bangezelele imali kule abayitholayo. Ekubhejeni laphana lakho kunzima, abanye bayabamba abanye bengabambi. Ukuthola ukuthi uzaqeda iviki lonke ubheja kodwa ungatholi lutho.
Uphenyo olwenziwa yiZimbabwe Livelihoods Assessment Committee ekupheleni kukaNkwenkwezi lwaveza ukuba kulabantu abafika phose izigidi ezimbili i-1.7 million abakhangelelwe ukuba bazafuna ukudla lonyaka ngenxa yendlala. Inani leli likhangelelwe ukuba selakhuphuka kulandela inhlolisiso eyenziwa zinhlanganiso ezigoqela e-World Food Programme, i-UNICEF, lezinye ezathi kulabantu abafika phose izigidi ezilichumi i-9 million eZimbabwe abadinga uncedo lokudla lonyaka. Inhlanganiso ye-UNICEF isanda kubika ukuba amabele edlula isilinganiso sokungamachumi ayisithupha i-60% atsha ngesikhathi sokulima ngenxa yokuswelakala kwezulu. EleZimbabwe lidinga amabhiliyoni amabili amadola eMelika, i-2 billion United States dollars, eyokuthengela abalambayo ukudla. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyasikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Kulamapolisa akwele Kenya angamakhulu amabili 200 afike namhla kwele Haiti belondoloza ukuthula kulandela ukuqhamuka kwempi yombukela kulelo lizwe. Abanye babo abalinani elifanayo bafika kulelo lizwe ngohlangula. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika uba ele-Israel lihlasela ngamandla eGaza okuhlala khona izipepeli. Wezi patalane leMelika. Wayengumongameli wakweleMelika umnumzana Donald Trump izolo ukhethe uSenator James David Vance ukuba abe ngumsekeli wakhe kukhetho lukamongameli oluzaqhutshwa lonyaka ngolwezi. UVance wagcothoza kakhulu uTrump kusanda kuhlaselwa idale leCongress ngomnyaka ka-2021 ngabalandeli bakaTrump abefuna ukuvimba ukuvalwa kwama-electoral votes. Waxelela nalo Trump ngokuya kwesikhathi. Ababili laba okwamanje basemhlanganweni we-National Republican Convention emelo wakhe. Uze sihlazi udaba lolu uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxele umnumzana Phithizela Ncobo izizalwane seZimbabwe esihlala khonapha kule Melika.
UTrump izolo ukhethe umsekeli wakhe bamthi ngusenator weOhio uVance niye ozabe ehamba lo Trump lapho bencintisana lo Biden lo Kamala Harris.
Umnumzana Trump udinge umuntu sibili osamutsha oyenelisa ukuthi agijigijime, li kubona njani lokho?
Ngombono wami into enhle, kungenani ukuthi mina ngimi kuliphi ibandla bekulukunyawo kwezepolitiki, kodwa yinto enhle ukubona abantu abatsha bephiwe ithuba lokukhokhela ukuthi labo bebonakale. Kuyinto enhle, iyakhuthaza abantu abasha ukuthi labo babambeke kwezombusazwe ngoba baye bebona ontanga yabo sebengabakhokhela.
Njengoba umnumzana Trump ehlaselwe ngomgqibelo kumbiko wakhe okhangelelwa ukuthi uzawukhupha kusasa ngolwesithathu, singakhangelela umbiko onjani?
Sikhangelela ukuthi umnumzana Trump ulibandla lama-Republican. Ama-Republicans ayazakala lapha eMelika ngokukhuthaza abantu ukuthi bebe lembobo, bakhuluma ngamalungelo abantu abalembobo. Besiza sisuthi ngabe ubezabuya sasa ekhulume ngodaba lwembobo lolo, ngoba abantu abaningi sebephelile. Sikhuluma ngabantwana esikolo, sikhuluma ngabantu nje ababukela ibhayisikopo ema-mall. Bengifisa ukuthi ake khulume ngendaba zokuthi kukhangelela ukuthi abantu wonke bengatholi imbobo le ayiphathi izandla abantu okungamelanga bebe layo. Kodwa ngokuthi ibandla labo ngelive lelikhuthaza imbobo, bathi bona ngokutsho kwabo imbobo ayibulali muntu, okubulala umuntu ngumuntu. So bazabe besalavele ukuthi athathele abantu imbobo. Kodwa bengifisa ukuthi ngabe uyakhuluma nje ngodaba lokuthi asilungiseni indaba le yembobo, ngoba siqeda abantu, sibhindise imbuli, sibhindise izigaba ama-communities. Indaba ebengithi ngabe iza kuba sekudisi, kodwa angikhangelelanga ukuthi lokho kuzayenza kanje.
Lo umnumzana Phithizela Ncobo isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha kwele Melika, wexoxa lo Taboka Ncube eseMaryland khonapha eMelika. Abatsha eZimbabwe bathi bayahlupheka okumangalisayo, kodwa kungabehlula ukuba betshengisela emigoqweni ukuze uhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa alungise okunye okubakhathazayo njengalokho kwenzakala kulezi nsuku kwele Kenya.
Abasakhulayo bathi badla imbuya ngoluthi kwele Zimbabwe ngenxa yesimo somnotho esibi, abathi siphazamisa ikusasa labo. Abakhulumele Studio 7 bathi imfundo yabo kayisizilutho ngoba kabalamsebenzi njalo kabawatholi amathuba emsebenzi. Banengi abatsha abadabuke inhliziyo. Omunye wabo nguThemba Mazwi owafunda ekolishini leMidland State University ngomnyaka ka-2015.
Izinto eZimbabwe azisasimelanga kuhle thina njengabantu abatsha. Lokhu esafundayo safunda sayenza ama-degree amakhulu kabi, but sesifikile isikhathi sokuthi asizange sije sathola ngisho umsebenzi noma ngaphi. And into yangikhona ngokukhanya kwayo, saze sifike isikhathi sokuthi sasibe lezimvu, inwele ezimhlophe emakhanda, singazange sasebenza noma ngaphi.
UDivilliers Sibindi owafundela ukukanika izimota ukusimo esifanayo.
Iningi lethu sihambile ezikolo, njengami ngahamba ePoli ngayakwenza i-mechanics. Babesitshele nje abadala sikhulu ukuthi imisebenzi yokuzenzela ngezandla yiyo engakunika impumelelo. Kodwa sihambile lathi ema-collegini sasebenza, safunda, kathesi sesilawo ama-certificate okuthi sibe sikwanisa ukuthi sisebenze. Kodwa lapho esifika khona basitshele ukuthi bafuna abantu abalama-5 years experience.
Loba nje kunjalo, abanye abatsha bathi kunzima ukuzilwela eZimbabwe okufana lokutshengisela emgwaqweni okwenzakala kwele Kenya, lapho abasakhulayo ababambe ngamandla umongameli William Ruto ukuba alahle umthetho obese kumele wethule nguhulumende obuzakhuphula imithelo, intengo yokudla lokunye. UGracious Nyathi osakhulayo ohlala eHarare uthi kunzima ukwenza lokhu kuleli ngoba uhulumende uncindezela uZulu.
Intsha yelizwe leZimbabwe iyesaba kakhulu ukuprotesta ngoba kunzima. Ama-rights okuprotesta awasekho ngoba ihulumende ebuswa ngu-President Emmerson Mnangagwa ayikuvumeli ilocubo. Intsha iyesaba ukudutshulwa kumbe ukubotshwa.
UZibusiso Dube, isakamuzi sakoBulawayo, njalo elula amalungelo oluntu uthi kumele kube lendlela zokutshengisela ezingeladlakela ngoba elakusasa labo limanzonzo.
Ngenxa yokuthi amapholisa lamasotsha asitshaya esilimazi lokusibulala, ngikhuthaza abanye ukuthi baprotest ezindaweni ezinjengabo Facebook labo Twitter. Yikho kungani kungcono ngenxa yokuthi amapholisa lamasotsha khonapho abasibambi.
Kunabanye njalo abafisa ukutshengisela emgwaqweni besithi benza kuhle abatsha kwele Kenya asebebambe ngamandla uRuto ukuba amise umsebenzi abaphathi ntambo bakahulumende okuthiwa kabaqhubi kuhle umsebenzi. URobert Sithole uthi kunengi abakufunda kokwenzakale eKenya.
Bayithe Kenya kungakhathaleli ukuthi kona basuka kumabandla athiyeneyo awezombusazo, kuhlanganisela abebandla likaWilliam Ruto obusayo. Kodwa ngenxa yokuthi umthetho owupasiwe wawuhlukuluza umphakathi, bavuma ukuthi babambane ukuze batoyitoye batshengisele against umthetho lo. Number 2, kusifundisa futhi njalo ukuthi kokona abantu abatsha silomlando wokuvikela kumbe ngathi mina defending the national interest kanye lekusasa lethu.
UMathew Magama ohlala eJombe uyakusekela lokhu.
Labe Zimbabwe mbona abatsha kumele kube ngabe yibo abagijima phambili besola bekuza imbuzo bekuza umongameli welizwe uMnangagwa lekhulumende wakhe ukuthi besola ngendlela ikakhulu lesenxagayela i-corruption eyenzakalayo. Kumuthi ngawo ntanga yobagijima phambili besibuza imbuzo eminenginengi.
Kodwa uJohnson Moyo osakhulayo okubandla leZANU-PF uthi uhulumende uyazazi inhlupho zabatsha, ngakho-ke akumelanga becabange ngokwenzakala kwamanye amazwe. Ungakhangela njalo nje sibuye ku-new dispensation uzabona nje ukuthi izidingo zabantu abatsha ziyaqakathekiswa kakhulu. Their inclusion ku-politics ikhona, ungakhangela sesile youth quota yonke nje province silomuntu omutsho oyimeleleyo. But ukhangele kakhulu kwezamabhizimisi, abantu abatsha sebayenzelwa le bank yabo, i-youth bank le, i-empower bank, eyiyo encedisa kakhulu abantu abatsha ukuthi bathuthukise amabhizimisi abo, ba-create employment abanye babo. Uhulumende weZimbabwe wabulala abantu abayisithupha ababezihambela eHarare lababetshengisela ngomnyaka ka-2018 bekhonona ngokuphuza kokwethulwa kwempumela yokhetho lukamongameli. Abaningi abatsha bathi kusakude ukuba batshengisele emgwaqweni ngoba besisaba ukubulawa nguhulumende kaMnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhlelo lwe-Livestock Diaspora Forum ngolwesithathu sixoxa ngamalungiselelo okhetho lwaseMelika kulandela ukudutyulwa kukamnumzana Donald Trump. Yena uzanqikilana lomongameli Joe Biden kulolu khetho ngolwesi. Umongameli Emmerson Mnangagwa ovame ukwetheswa umlando wokutshaya lokuhlukuluza abamabandla aphikisayo ngesikhathi sokhetho ubhalele umongameli Biden incwadi esithi uhulumende weZimbabwe uma labantu beMelika ekusoleni lolu dlakela. Asihlanganeni kuhlelo Livestock Diaspora Forum ngolwesithathu.
Kwezomnotho namhla sixoxa nomnumzana Michael Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Traders and Vendors Association ngezakhiwo ezokuthengisela impahla etshiyeneyo ezama-business hubs.
Iindawo zokusebenzela azeneli, so ubona abantu besabalela idolobho lonke bezama ukuthi bathengise indawo zonke. Imbangela kuyukuthi kumele kube le mzamo, bengithi mina akula ndawo zokuthengisela, onke umuntu ufuna ukubuya enzikini yedolobho, so kumele abantu bahambe bayesebenzela ngaphandle kwedolobho. Kube le mzamo yokuthi kube lezimota, kube la mabhizinisi avulwayo emaceleni ukuze abantu basuke edolobheni, ngoba kathesi haso kuminyene sibili yikho kunzima. So kuhlala kuliwa amapolice ekhansili selo labantu ababethengisa ezitaladeni. Kodwa mina njengazithi ukuthi ngicabanga ukuthi ngabe kuyacreatwa singamanye ama-business hubs ukuthi abantu babuthane basebenzele khona bonkulumane kwezinye indawo komganwini, kube lama apps amaningi ozothi abantu bengabuyi bezothi gwaqa bonke edolobheni ngoba kuze kwenele kuyanyathelwa nakusokuliwa.
Ye, ungalungise khonokho nxa usithi ama-hubs lawa kuyabe kuyinto enjani lapha abasebenzela
khona? I-hub I-hub ngathi ikabe kuyi-business center bese be-creator ukuthi maybe imchova ifike ime khona lapho, kube lezinye izitolo maybe ezivula khona lapho. Ngaphanisa nje ngiphanisele inkulumane complex, ngiphanisele Ntumbane. Abantu sebabaleka e-complex ngalesi, akusela abantu abaningi aba-occupy ama-spaces lawana. So ke kudinga ukuthi vina amakhampani angabanikazi izindawo lezi, njengokuthi Ntumbane abanikazi i-MIPF yini inkulumane imnikazi i-Old Mutual, laba khaya lukhona bengayi ama-rentals ukuthi abantu bengabaleki ngoba abantu babaleka ezitori bephuma besiyaphandle. So i-congestion lesi esila e-town lapha bakala ukuthi abantu ama-rentals abedula ukuthi basuke baye ngaphandle. So umuntu sebona ngoku ngiyazisebenzela anyway estaradeni.
Ye, kodwa kumahabhona lawo kuyabe kule bhizimusi yini kumbe kuyabe ungazani ukudonsa nzima?
Ibhizinisi bakhona ngikhangela emva kaDube ngesikhathi se-COVID lapha. Abantu basebe-create ama-hubs, ngikhangela ku-Enketa e-710, Enketa 7 ukhangele entemba ngale kwakuhlela kokugcwele phamba abantu khona ngale abantu sebevula indawo khathesi ugcwele abantu bayathengisela khona ngale but indawo ezavulwa ngoba edolobheni kwasekuvaliwe. So abantu bengabuthana bavumela guys siyasebenzela lapha asisuki lapha abantu bayajayela indawo. Even khonapho kusiyabo 50 avenue lapha kugcwele khona abantu lamanye amatarata kugcwele khona abantu angithi kulo muntu osuka waya khona bayagcwaliswa khona. So i-council isebenza la ama-stakeholders ingathi okay siyakhetha ama-hubs lapha abantu bavumela nokuntu isebenzela lapha kuyaqala kunzima. Even i-Highlanders market nale esikhona esedumileyo esikobulawa ukhotama abantu bazongaphumuka khona ngale but kulabantu abayahlala khona khona ngale kathesi kugcwele kuyesabeka ukuyathola indawo e-Highlanders.
So i-council ikhuluma layo yini ngakhonokhu babantwini?
Yes, siyakhulumisana layo. Ngike ngizwa bekubalisa mhlala okuyana ku-full council meeting ama-councillors ekhuluma ngakho ukuthi akube le mzamo bonana osokusela ukuthi khona nakube le mzamo ebambekayo busuke emazwini. Kodwa thina i-council esenzele khona ukuthi isinikeze ukuthi sibekukhakela inkulumane market lines iyakhayo ngale ukuthi sicreate also i-hub khona ngale. So in one way or the other they also trying to rope in ama-stakeholders abangaba the capacity to also work with the council in decongesting the city. So thina siphezu kwabo kathe sizama ukuthi sikubambe inkulumane ngale.
Lo ngumnumzana Michael Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yobulawa Traders and Vendors Association, waxoxa le-Studio 7 ekobulawayo. So isikhathi sabalaleli.
Njani lonke balandeli be-Studio 7 abasakazi bonke otungwamile Nkomo, bonke nje ngiyalibulisa botaboka Ncube, ngiyalibulisa lonke nje basakazi bonke oGibbs Dube ngiyalibulisa. Mina kulento engihluphayo lapha ngendlela yokuthi kuthiwa kulungiswa ngendaba ye-ground. Indaba ye-ground leya kulanto elungiswayo lapha basifaka amanxeba laba bantu ngoba kunje safelwa ngabazali. Abazali bethu kuncabethi bayalungisa lolo daba bazabuya labo yini bebuye labo bephila ngoba bona umnankagwa yiba bababulalayo. Uma bengabuya labo baphila hayi lapho esingacele singaba loxolo khona. Uma bengekho sixolana umuntu okubulalela umndeni. Izinduna lazo ezingasekelana labo mnankagwa zithi ziyalungisa lolu daba ziyabe zidinga ukuthi zicabane nathi njengento engekho vela kulaxolo la kulaxolo.
Siyabingelela Studio 7, siyabonga umsebenzi. Siyadana kakhulu ukuthi i-corruption leyi ekhulunywayo eZimbabwe obelief gawalebe bengayazi. Beyazi kahle mhlophe bephika amaphikankani. Akula government emhlabeni le-corruption njengezanu PF eyakwanisa ukwenza i-corruption yokuthi igwinye i-opposition ye-corruption befaka abantu bafana nabo Sengizwe Tshaba ngokuthiwa sebengo-president be-PPC. Bongo Joseph Chuma kathi siba ngabo-members of parliament bangene ngayiphi channel ngaphandle kwe-corruption. Akula mali ekhona elizwe, imali ngezanu PF. So corruption yona leyo bahluleke konke imigwaqo vele ukubalisa ikwenza indlala lezi ziyafa ingane zabantu la emakhaya. Imali kodwa ikhona idliwa ngumuntu oyedwa uthenga into ayithandayo ihambe faka imali emakhantrini efihla imali kubo Singapore kubo Dubai beyakha amabhilidi le imali yelizwe aba ingane zelizwe zihlupheka ziyakuwe zikafulele eBotswana zishiswa ngamathaya emazweni lana. Abantu bezani beyivuma nale nto esithi bayizani kumele babuse kuze kube yi-2030 kuyabe kunjani lapho? I-corruption into ezano nje mhlazana abantu bezimbabwe bazavuka phefumula umunye ongcwele ukuthi ma mhlazana uNkulunkulu ezayikhipha izano naleyo ngoba abantu bakhombisa ukuthi abayifuni kodwa ibusa ngenkani yesibhamu kuze kube yimanje. So lapho uNkulunkulu uzayikhipha khona izano abazabe besaphila bazabona khona ukuthula lokuxolo kulelo lizwe sebona.
Ye, sanibonani ku-Studio 7 basakazi. Ikhona nje into ekhathazayo okubuhlungu ukuthi abantu bakithi abayiboni ngitshola kancane. Ngo-2009 kwavotwa izano yagcina ukhetho kwenyanga ezintathu. Baqeda lapho bayakhipha imphumela isivuna bona. Baqeda lapho abayenzwanga lutho, umgabe wayangena seyedwa utshwangilayise buyele emuva. Akulanto eyenziwayo, impilo yaqhubeka nje kwangathi akwenzakalanga lutho. Nanku manje ngo-2023 abantu bavota ngobuningi bevotela i-CCC. Izano yaqedla lapho lokuthi bawina kanjani la manje akula muntu okwaziyo. Kambe manje malibhekile licabanga ukuthi khona abantu ikhona into abangasayenza laphana ukuthi ama-opposition party azathi akhona utshintsho angalwenza laphana. Mboni ngathi ama-opposition party akula nto angayenza ngoba kambe khona lokho okwenza izana ihlale loba ingawinanga kungayenziwa kanjani ukuze ingakwenzi.
Yesikhathi asiyavumi namhlanje olubalisa ngenjabulo umthembo sithemba yokhiphe sithube ilale yalandela iLaptop lamanje.